indaba leyo ama drone leyo ingaba into kahulumende, ngaba into kahulumende ngoba ungakhangela kakhulu kulezi nsuku kuzimpi zonke ezenzakalayo lapha. I-technology yama drones iyesetshenziswayo kakhulu, ikakhulu ngakhangele kubo Ukraine lase Middle East lapha ama drones ayasetshenziswa kakhulu. So mina akungimangalisi ukuthi kungabe kulama tests uhulumende wakuleli lizwe awenzayo ngawo ama drones lawo. Ngabe kabakwazi ukuthi avelaphi, ngabe kulokuphanika okuthile, ngabe sebebonakele cubungula bezama ukuthi bazi ukuthi avelaphi njalo ngakabani njalo afunani.
Udaba lolo alo soze lobangele na ukungavikeleki kukaZulu njengoba kungakaziwa ukuthi ama-drone lawa ngakabani?
Ngokubona kwami Ncube, mina ngibona ukuthi uZulu uvikelekile njengoba ngishilo ngaphambilini ukuthi ama-drone lawa kungenzeka vele ukuthi ngakahulumende. Noma engakahulumende kungaba khona abe ekudinga. Ngingaba nemicabango yokuthi yabona kule ndaba yama dirty bombs lawa awe-nuclear lawa aya emitha i-radiation. So kungenzeka ukuthi ngabe investigator into ezifana nalezo bangasebenzisa ama-drone.
Abanye njalo bathi kulakho ukuba kulokufihlwa ngohulumende okulolu daba, likubona njani lokho?
Hhayi, uhulumende vele mthetho wakhe kumele asihle ezinye izinto eziphathelene le-security yelizwe ngoba kunjenje angithi i-technology esetshenziswayo ukuvikela amazwe wonke umhlaba wonke jikelele iyayi-secret kahulumende ngoba ungeke uphonge uyithi bhadla phandle ngoba ungenze njalo lezitha zakho lazo phela zizoba nayo njalo zikwazi ukuthi wena uphethene